amantombazana aseqale phezu kokunye umkhankaso wokubamba labo abangela maphepha okuhlala elizweni ngokusemthethweni. Njengenjayelo, sizalethulela eziphathelane labasakhulayo lilontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi lilomhlangano lenkokheli yalo okuhlaziya inhlelo zaleli bandla andubana lingene ebantwini ngendlela yokulungiselela ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli somsekeli kamongameli waleli bandla, umnumzana Sam Siphepha-Nkomo.
Lapho esizabe sisiyakhulumisana khona ke sikhangele amadokhumenti ethu nalayo esilayo o-arrest labo coffee, sibone ukuthi kambe amadokhumenti ethu la azwisiseka yini, amamembers ethu e-province ayenelisa yini ukuyachasisa emphakathini. Ngoba-ke sisuka lapho sifuna ukungena-ke ebantwini senze ukuthiwa i-recruitment-ke abantu sibathengise-ke ibandla lethu ukuthi selikhona ibandla elifuna ukuthi ngo-2018 ke li-conteste-ke i-election ezaba khona-ke singene embusweni-ke nxa kusenzakala nxa abantu besikhethile.
Kuyini okunye okumqoka ibandla lakho elikhangelele ukukwenza kungakayiwa kukhetho luka-2018?
Ye, mase singenile-ke ebantwini-ke sabumba-ke ama-branches, ngoba kathesi sikhuluma kunje-ke sibumba amawadi. Mase sibumbile-ke ama-branches-ke sabona ukuthi ama-structure siseme kahle, sesizaqalisa-ke ukukhulumisana lamanye amabandla sikhangele ukhetho luka-2018 ukuthi kambe madoda singabambisana nini, singenza lakho kuthiwa i-coalition ngesilungu na, ngoba ibandla elilodwa kungaba nzima-ke ukuthi likhiphe i-ZANU-PF.
Sesikhuluma ngebandla le-ZANU-PF siyananzelela ukuthi imihlangano kankosikazi Grace Mgabe isiqalisile.
Ngomnyaka ophelileyo uGrace uthe ibhoda kanje bekule njongo yokukhipha-ke uJoyce Mjuru ukuthi abe ngu-vice president. Kathesi-ke sakunanzelela thina ukuthi kubhoda abakwenzayo yindlela yokuthi umnankagwala angatholi-ke lelo thuba lokuthi abe ngu-president athathe indawo kaMgabe. Kamgabe njengoba simbone seluphele segwenxeka esihambesiwa lapha lalaphayana, kuyakhanya ukuthi hhayi ilanga selizathona. Yikho-ke ukwenza kukaGrace Mgabe kuyatshengisela-ke i-tribalism ehlala sikhuluma ngayo khona kubandla le-ZANU-PF ukuthi bamkhangele njengomkaranga. Kabafuni ukuthi kube umkaranga-ke ozasala-ke ephethe intambo, bafuna-ke umuntu abazamthemba, bafuna-ke umuntu ozabamzezuru. Kodwa-ke yena-ke abeqinisile uGrace Mgabe kunzima ukuthi yena angene laphana, ngoba kwi-ZANU-PF ubukhokheli uhamba nge-hierarchy yakhona, yena-ke ukhathana. Kuye sikhathi banganika-ke umphoko owakithi esindebeleni ukuthi abambe mbijana, bese bedinga-ke omunye uvayisi owengumzezuru abazama ukwenza-ke oGrace Mgabe le-G4.
Wonke amabandla libona ingani lizayo mnqoba njalo umongameli Mgabe, kuyini okuyabe sokutshintshile?
Akuningi okuzabe sokutshintshile. I-ZANU-PF sokuyikufa kwayo, ngoba-ke endlela-ke abakhiphana ngayo ezikhundleni njengoba sesiqalisile ukubona eManicaland bekhithwa, kukhanya kabhoda indawo zonke, emashonaland west bakhitshwa, zihambi zihambi. Ibandla selifile-ke le-ZANU-PF, selidilikile phakathi, ngoba sekananzelela ukuthi bakhona abaphuma-ke lo Joyce Mjuru. Bakhona-ke kathesi nxa umnankagwa bangakhitshwa, kusho ukuthi-ke ama-weavels wonke abakamnankagwa abe sebephuma ku-ZANU-PF. Nxa njalo-ke nelisungela umnankagwa kusho ukuthi le-generation 40 layo izaba lohlupho. So silibona-ke ibandla le-ZANU-PF lidabuka phakathi. Thina-ke kuba i-advantage kithi-ke sifumele sisebenzelane ndawonye, sithe sithole ithuba lokuthi siyikhiphe i-ZANU embusweni.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli somsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party, umnumzana Sam Siphepha-Nkomo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhathi iningi lezizalwane zeZimbabwe elihlala kwamanye amazwe lilungiselela ukuphindela ekhaya ukuze libe lemuli kanye labangane ngesikhathi sekhisimusi, amapholisa eleBotswana aseqale phezu kokunye umkhankaso wokubamba labo abangela maphepha okuhlala elizweni ngokusemthethweni. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi iningi selilungiselela ukujabulela ikhefu lekhisimusi emhlabeni jikelele, lesi yisikhathi esesiphenduke saba yisokugendla kwamazinyo kunele Zimbabwe eliseBotswana elingela maphepha abavumela ukuhlala kulelo lizwe okusemthethweni, kodwa belesifiso sokuhlaba ikhefu besiya ekhaya njalo bezaphindela ngemva. Amapholisa kulelo lizwe asesungule umkhankaso abawuthi ngokwehlisa ukudalwa kwamacala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu kuguqala ukubapha beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Ngesikhathi lesi, noma abalesifiso sokubuyela ekhaya bazithola sebebanjiwe bavalelwa esitokisini ukuze bahlawule andubana bakhululwe. Umnumzana Jethro Ndlovu uthi okuzizwa ubuhlungu ukuthi noma bezama ukuphuma eBotswana batholiswa nzima.
Ya, lesi sikhathi esingathambanga ukuthi abantu bekhaya singela maphepha. Umumo kawuthambanga siphili. Lokuhamba okuhambeki noma usithiye ekhaya abamisa ibhasi sebelihambisa emaphoyiseni. Noma nje ukuzihambela edorobheni akusahambeki.
Kukanti usenzeni moyo uthi isikhathi esinzima kibo lapho bezama uyahlana labanye babo ekhaya. Uthi amapholisa kumele abahlawulise kodwa abayekele bephume elizweni. Hatshi kubabopha lokuya bavalela enkambeni.
Kunzima ukuhamba ezitridini ngalesi sikhathi somnyaka ngoba kulakho ukubotshwa lanxa uzama ukuyagada ibhasi usithi usuphindela emuva kweleZimbabwe bayakukhipha phakathi amapholisa.
Umnumzana Andrews Banda yena ohlala edolobheni leHabron uthi uhlupho ukuthi amapholisa ayathola indlela zokubahluluza ngesikhathi bezama ukuya ebuyela ekhaya.
Uduwo solukhona yikho khona ukuthi lanxa ulesifiso sokuya ekhaya uzafica ukuthi amapholisa mabe kufica usithi hayi sengisiye ekhaya bayakuvimbezela bethathe beyokufaka entilongweni bedibhadala ifayini kumbe bedinge nje indlela zokukufrustrate ngakho ubusuzibuza ukuthi indaba engancedisa ukuthi ngizihambele ekhaya njengoba sengivumile ukuthi sengifuna ukuya ekhaya.
Isiphathamandla samapholisa eBotswana umnumzana Kyabetsi Mahope uthi umkhankaso wabaphetheyo wenziwa ngenhloso yokwehlisa inani lamacala adalwa isikhathi sekhefu lekhisimusi. AbeZimbabwe abangena kwele Botswana ongekho emthethweni bazithola begconwa amacala amaningi adalwayo ikakhulu awugqekeza ezindlini. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kulendlala ezigabeni eziningi zelizwe izakhamizi zebhinga zithi uhlupho elibhekane lazo luphindwe kabili ngenxa yembali yokususwa kwabo endaweni yabokhokho babo kukanti bengatholi inzuzo ngenhlelo eziqhutshwa emfuleni uZambezi. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomela iBhinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
IBhinga kusukusela ngo-1957-58 lokhu silohlupho nohulumende oyabe ekhona ngaleso sikhathi eZimbabwe. Kungakakhiwa idamu leKhariba abantu besongeni, abantu beBhinga sasihlala emakhunjini omfula uZambezi silima umnyaka wonke sithola ukudla isikhathi sonke. Kodwa ngenxa yokuthi kwasokufunakala ukuthi kube logesi ngaphakathina kwelizwe lonke, sakhitshwa nekuZambezi sasesiyafakwa endaweni ezithetshiyeneyo. Indawo eningi yakhona iyindawo leyana enethebethebe engasondawo yokuthi abantu banganelisa ukulima. Kuyindawo njalo eyingenamanzi eyomileyo. Uhulumende wathembisa ukuthi amanzi azalandela abantu esuka kuZambezi esiza emizini yabantu. Kodwa kuze kube namhlanje uSmith waphuma wahamba akazange ayenze lutho. Kwangena umgabe ngo-1980 kathese siyafika njalo iminyaka engamashumi amane kakwenzakalanga lutho. Abantu beZimbabwe lokhu bethola amagetsi avela eKhariba okuyikuzinikela okwayenza abantu beBhinga ukuthi besuswe ngale bephanjaniswe impilo yabakade beyiphila ukwenzela ukuthi ilizwe lonke lithole ugesi. Labantu abahlala amakhilomitha phosa ngaba ngamashumi amabili okusuka kuZambezi kodwa bengela amanzi okunayo. Amanzi bawathola kuphela ngesikhathi sezulu njengakhathesi.
Yikho yini okubangela ezinye inhlupho ezikhona lamuhla?
Yikho okubangela inhlupho eziningi ngoba khathesi lapho abahlaliswe khona okwakuqala xa sikhuluma kanje sikhuluma ngokuthi kabanamanzi kokunatha. Abanamanzi okwenza umsebenzi. Akula mfuthu ongayenza ungumuntu ohlala endaweni engelamanzi. I-development yonke sifuna amanzi yinto yakuqala. Nxa ungelamanzi akula lutho ongalwenza. Ukulima ngamanzi, ukwakha ngamanzi, everything into yonke nje ifuna amanzi. So yikho okubangela ukuthi ukuphumelela kwesigaba seBhinga kuphuze ngenxa yokuthi kasilamanzi. Indawo lapho esafakwa khona indawo leyana engakwanisi ukuthi isinike ukudla okuningi because yindawo elithebethebe. Ezinye zakhona zindawo ezingamatshe. Uyakwazi ukuthi inye ingxenye yendawo yethu ile national park lapho singakwazi khona ukuthi singene sithole lutho. Inyamazana bayabulala, bayathengisa, bayathatha behambise eChina, kodwa akunalutho olubuya edinga. Sibona kusiyadevelopha ezinye indawo, kodwa lapho kuphuma khona izinto zingalezo singatholi lutho. IVESA iyacharge amagesi every day, abantu basebenzisa amagesi eZimbabwe. Akula ngitsho lesenti elibuya edinga. Imali yonke ephuma kuVESA khona ngale iya kwezinye indawo, kodwa ngale sihlalapha esikhona khona lasiyibone. Ukhuluma kanje sikhuluma ngokulima, babhizi abantu basemasimini, bayaphendula umhlaba, bayacenta, kodwa inhlanyelo lokhu kusukusela ngo-1980 ebhinga kasazi inhlanyelo evela kuzathu. Ke yabuya inhlanyelo eyabibuyile nje ilanda bona labo abayingcosana abasekela iZANU-PF, hathi abantu bonke bebhinga.
Kuyini okungenziwa ukuthi abantu bebhinga bethole imfanelo zabo?
Kufuze kwenzakale, kungaphuza ukuthi kwenzakale, kodwa kufuze kwenzakale. Okwakuqala ofuze kwenzakale ukuthi ilizwe linanzelele ukuthi lithola ugesi ngenxa yokuzinikela okwayi-sacrifice eyenziwa ngabantu bebhinga. Ngenxa yalokho besikhangelela ukuthi phakathina kwemali ephuma emagesini kufuze kube le particular percentage ephumayo isiya developer isigaba sebhinga.
Lowo ngumeli webhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Sizaqhubeka ngalingxoxo lomnumzana Sibanda ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo, sizwe ukuthi yiphi imizamo ekhona ukulungisisa lolu daba. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudivana kuhlelo lwabasakhulayo, igama lami nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngikobulawayo ngixoxa lo nkosazana Caroline Mazo. Ngiyakwamukela kuhlelo Kero.
Ngiyalami lonke elilaleleyo.
Ye, kunjani kontutu ziyathunqa?
Ah, kontutu ziyathunqa kunzima. Akula msebenzi, nangawo le msebenzi awubhadalwa lapho yakusebenza khona. So vele ungaze uqeda isikolo, uqeda ukufunda, imisebenzi yangkhona ayitholakali. So kuyakokufana lokuthi nje akungela lutho nje empilweni yakho.
Awusebenzi?
Bengisebenzela enye company but ibisile 3 months ingasikholisi.
Wena ufunde wama kuliphi ibanga?
Mina ngifunde ngaba u-form 4. Abazali bami bebengahlela mali yokungisa esikolo. Ke ngiqede u-form 4 ngathi ngasebenza ku-company ade ngisebenzele ukuze ngikwanise ukuya esikolo.
Kusukela khonapho ubungakadluleli phambili esikolo?
Hayi, bengakadluleli because ngilo mna wami ondlandelayo ngiye lami ebensamkhangela ngijani esikolo kathi sisesikolo.
Ukuliphi ibanga umna wakho?
Ayisenza u-form 5.
Uphila ngani pho Kero?
Eya, yakuzama nje uyenza ama-piece jobs, uzuza ama-$5 noma ama-dollar. Ah, kunzima vele, la ma-piece job angikhona lawa isikhathi yabengatholakali.
Ama-piece job watholayo nganjani la?
Noma ukuphela umuntu uzuza $5, noma ukuqenta ihadi yakhe. Because ama-industry akobulawayo wonke asefile, avaliwe most of them. And la makhampani angapha amaningi angikhona ayavala.
Siyake sibone ikakhulu emaphandleni. Ngitsho lasemadolobheni abantu abangomama, ikakhulu abangasebenziyo besenza amaklabhu, behlangana besenza okunye okungabanceda empilweni. Wena njengosakhulayo, akula nhlelo ezinjalo oke wangena kuzo?
Amaklabhu angikhona amanye abefuna izimali, vele kugcwele i-corruption kobulawayo. Izinto eziningi ziyazifuna imali ukuthi uzenze.
Esigabeni lapho hlala khona ukuliphi lokichi?
Ngiyenkuluma Ntoko.
Aligaze lihlale phansi njengabontanga khona phe lokichini libonisana ukuthi lingaphuma lamace banjani?
Hayi ukuthi abaningi bangikhona sebayenda. Abaningi nje abasela themba lokuthi iZimbabwe sizalo. Akusela abantu abaningi sebabalekela bayegori besiyadinga umsebenzi.
Wena ukaze ucabangelayo ngokuba landela?
Ukuthi yabona ukuthi ayabungelayo imali yamkhona ukuthi balandele yedinga umsebenzi. Because abaningi ngabaleso, abaningi ngabala amadoda abo khona ngale asuke bathumela imali yokusabuya khona.
Selisondele ikhefu leKhisimusi yatsho ukuthi imali kayibambeki. Ulibona njani leli khefu?
Hayi, ikhefu kufana namalanga wonke kithi ngoba kuyabheda. Yabushona izinto ezifana naye zeyo kuyabheda. So kuyafanana nje. Awuna zaKhisimusi, iKhisimusi yaphela kudala. Nezinto zangikhona ziyadura. Ungathela $5 ziyathenga iphinkwa sedola. Okunye vele siphelela ukuthenga amafutha endlini la okugcoba landani. Lo nyaka kula ngoba abantu bayakhala, amakhampani ayavala, abanye ngabaxotsha imisebenzi. Avela kula lo nyaka, maybe uhulumende khona ngale labahlezi kahle nje abaphezulu, but lo nyaka kubulawayo akula lutho.
Kuyini ongathanda ukutshela yena uhulumende ngodaba lwemisebenzi lona?
Uhulumende makavula ama-industry abantu bethole imisebenzi because kunabanye abanesi abakhwalifayileyo lakathesi abakatholi imisebenzi. Lokho besahlezi bakhwalifaye ngo-2012. Lokho be-employer abantu but abantu abatholi imisebenzi. Lokho be-employer bebaqhasha ukuthi bazofunda i-nursing kumbe i-police kodwa sebatholi imisebenzi.
Ontanga abanye abanjengawe Kero ungathanda ukubatshiyela wapha amazwi?
Ngamatshela khona ukuthi ithemba singalilandi, asifikizwe maybe kuzolunga ngomnyaka sibe silokho sihamba khonokho esikutholayo. Sifunde ngawo lesikhathi sokufunda la imali yokufunda, ufunde sibili khona la uzakhona ukuzuza umsebenzi ongathi ungconanga nokubhadala ngcono even phandle kwelizwe but eZimbabwe ngoba iZimbabwe ayelamsebenzi.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Kero, siyabonga kakhulu njalo sikufisela ikhefe elihle kakhulu.
Lami ngiyabonga, lami libe lekhefe elihle.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo ntombazana wakobulawayo uCaroline Mazo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuziqhuba ezanamhlanje ngesikhanyile ebesinazo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi lilomhlangano lenkokheli yalo okuhlaziya inhlelo zaleli bandla andubana lingene ebantwini ngendlela yokulungiselela ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.